sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Welomkela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 29 kuhlangula 2029 uKips Dube. Endabeni zethu namhlanje. Kulumatha umlilo endlini yendodana kamongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi kubotshwa amalunga ombuthano wezombusazwe abenika abaswelayo ukudla.
Kubuhlungu lokho esikwenziwa ngumntwana omncane. Abantu bacanga ukuthi ngcono bemtshaye. Lalo mfana uyadelela kukhulu okuthembileyo lakho. Singazi njalo njengoba sikhona kwamakhomesi. Asibambisaneni.
Abalwa impi yenkululeko bazama ukususela amanqe ukansela wetsholojo.
Kulesiphala senkosi esikhangelele ukuthi bona ababeshodile nxa kubona ukuthi kulesidingo bayathola through ama-chief ngoba u-chief lo-chief uyanikwa 5 ton per ward.
Kusungulwa uhlelo lwesiphala senkosi emathweleni north olokulwisana lendlala enkulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi kulomlilo olumathe endlini kaMnumzana David Mnangagwa, indodana kamongameli Emmerson Mnangagwa eHarare namuhla. Amapolisa athi asehlolisisa udaba lolu oluza ngesikhathi kusanda kutholakala inhlambo zombhobho lokunye endlini yakhe. Akucaci ukuba kwenzakalani endlini kaMnangagwa. Ngolunye udaba, amapolisa namhla eHarare abophe amalunga amahlanu ombuthano okhokhelwa uMnumzana Job Sikhala, we-National Democratic Working Group. Amapolisa athi bebesemhlanganweni ongekho emthethweni ekuwatsana. Uhulumende uthi uzajezisa bonke abacatshangelwa ukuba bathothozela udlakela eZimbabwe. Kulamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change avalelwe entolongweni esethezwa amacala ukuqoqa umhlangano wokuthakazelela usuku lwe-International Day of the African Child eHarare okwakungekho emthethweni. Kolunye njalo udaba kulabalwa impi yenkululeko eJolojo abafuna ukususela amanqe ukansila Busani Vundla abathi kalandeli izinqumo zabo lezebandla leZANU-PF. Basabalelisa imbono yabo enkundleni yokuxhumana eWhatsApp. Omunye wabo nguSilwane Khumalo.
iZANU-PF yonke kuWard 6 isicabanga ukuthi alibana singathathe i-action. Sho alibana kuvuma besicela ukuthi uWard 6 ababele i-by-election. Kubuhlungu lokho esikwenziwa ngumntwana omncane. Abantu bacanga ukuthi ngcono bemtshaye. Lalo mfana uyadelela kukhulu okuthembileyo lakho. Singazi njalo njengoba sikhona ma-comrades. Asibambisaneni lo-Ward 6. Umfana lo even ama-supporters omhlangano aseze cabanga ukuthi kungcono kube le-violence. Simtshaye kambe maso kuliwa umhlangano uzabe uminjani.
Ukhaba ngomunye njalo wabalwa impi yenkululeko othi kumele bethwalise nzima ukansila lo.
Ku-Ward 6, ku-Ward 5, ku-Ward 4, hantsho ma-comrade, la ma-ward afile wonke. Besice mina ngokwami bengicela ma-comrade nxa besibambene sithanda iqiniso. Abafuthi balele egangeni, bonke abazali bethu balele egangeni, obabamkhulu balele egangeni ngenxa yakhe anginawo afana. Umntwana u-20K nguye ongakhontrola isigaba, uyazizwe labuya njani ma-comrade? Ma-comrade, asiboneni ma-comrade, uvumile abize umhlangano hlanganisi ngama-comrade, sibumbele into ezanjani ezasilungisa. Lizwe liyafa ngenxa yama-fascist. Lami maningi amaripoti engiwatholayo ngomfana lwa kompa. Cela mfana, se must go out. Mfana akagunyulwe njenxa yembuluzwa njengoba besitsho, asimbone nini uyadelela.
Ukansila Vundla uthi usedlela evalweni.
Siyadevelopa sibe sesisolwa futhi ngabantu bezanu-PF balezinto abazikhulumayo kuma-groups abo. Lathi noma siyabe silakho siyabe sikukhuluma kuma-groups ethu, but kayisikho okokuthreaten abantu. Bona babe belakho kwabo ngokuthreaten abantu, ngokusithreaten abantu bengakhuluma ngokuthi awukhansile uyenze into enhle laphana kuleyani village ethile, bathi siyakutshontsha siyakucatshisa. Abantu sebesesaba lokungimela nxa ngihamba, sengiphila labo ngudlu. Okukanye kathi-ke thina sasizwa kuthwala phelizweni okusokungoza ubuse wonke umuntu ukhululekile ngokwenza noma yini oyabe ifuna.
Walwa impi yenkululeko osesigabeni lesi umnumzana Patrick Ngwenya uthi kuyadanisa okwenziwa nguvundla.
Ayisithutha sendoda lezana sizama ukuamaoveta engxenye ale politics bazama ukumvusa ingqondo ukuthi kabe kwazi ukuthi kathesi isikhathi sokuthi yena asebenze, hhayi ukuthi akhulume ipolitiki yokukhampena. There is no any more campaign ekhona kathesi up to 2008. Now ukuthi amaoveta angxenye bayamethusela inxenye kuthiwo mina ngike ngabatshela ukuthi hhayi ake likhuze umfana lowo abe yazi ilayini ukuthi uvela ngapho ufuna ukuyanga.
Isakhamizi zejimila umnumzana Jeffrey Juma uthi abantu bakhathazekile ngodaba lolu.
Kuzemhlola abantu abadala behloko kwakhe abantwana sizwe lapha ama-voice notes lapha egqugquzela ukuthi kutshaywe ukhansila, kambe ngabe tshayelwane, ngabe tshayelwe kule ntuthuko bani? Sabantu abadala sibile sigqugquzela ebantwaneni kule ntuthuko bani? Sikhulile sibile ngomandlala ama-voice notes lana ngabantu ba-more than 60 years ubudala babo, kodwa nxa igqugquzela ukuthi kutshaywe umuntu abantwana baza kuthina? Abantwana bazakhuzwa ngobani? Ngingeza kulinyanga futhi loba uvundlalayo futhi ekhuluma ethi bakithi asikhangeleli intuthuko yesigaba kati wathi kususengenwe yini. Siyalicela abantu abadala bakithi, abantu abadala yakhani abantwana besibona intuthuko endaweni yakithi. Siyalicela ngomusa wenkosi ake sizibambeni, kambe ama-voice notes onke akhona 4 ngalelo ama-voice notes akhona ngabantu abakhulileyo, abantu abadala.
Uvundla lilunga lebandla le-Citizens Coalition for Change elanqoba kukhetho olwaqhutshwa nyakenye eJolojo ephethwe libandla lezanu PF.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula,
lamlela ndwandwe,
wesemaphandleni uhulumende usenika abalambayo ukudla esabelweni seMatweni North ukulendlala enkulu lonyaka. Abantu bose bonke bakhangele ukuthi bazathola ukudla lokho, kubika uNokutaba Dlamini.
Umholi wobona ngezehlakalo kanye lenhlelo zikahulumende esabelweni lesi, umnumzana Richard Moyo, ubika ukuba uhulumende usesungule uhlelo olutsha lokuholiswa kwabantu amabele okukhangelelwe ukuba kuzaqhubeka kuze kuyefika inyanga kamabasa kumnyako zayo. Lolu hlelo lwesiphala senkosi uMoyo uthi luzasatshalaliswa izigaba zonke zesabelo anduba lufike ezicintini ezikhokhelwa zinduna. Uthi lokhu kuyimizamo kahulumende yokwehlisa isimo sendlala emaphandleni, eveza ukuba emizini eminingi ikati selilala eziko, lokhu kubangelwa yikungani kuhle kwezulu. uMoyo uthi abohlelo lwesiphala senkosi labo abasalela phandle kuhlelo lwe-social welfare.
But kulesiphala senkosi esikhangelele ukuthi khona ababeshodile ngakubona ukuthi kulesidingo bayathola through ama-chief, ngoba u-chief lo chief uyanikwa 5 ward esigabeni sakhe esokuthi kukhave igephu zenizwe ezabona abo abantu ababesalele.
uMoyo uthi eminyakeni edlulayo isiphala senkosi besingelulelwa kunduna zonke, kodwa ngesimo sobubi bendlala osobhuku baphiwe umlando wokuloba wonke ompofu loba lungakasabalali iziqinti zonke. uMoyo uthi amabelela kukhangelele ukuba aholiswe izakhamizi ngosobhuku ngesimo sokuba imizi eminingi ilabafelokazi, intandane, abazali ababola ithumbu, abakhubazekileyo kanye labangasebenziyo.
Ezigabeni siyazana abantu okuthi abaswela zila batholi lutho, umuntu akalamntwana osebenzayo kala source of income zela uthembele ukuthi emasimini, nxa emasimini izulu ingasananga akula kuthola uphumayo. So bonke bona babantu baphanda ikategori yokubhenefita under i-social welfare.
Unkosikazi Maggi Mguni wesiqintini seJende eNkayi uthi ubunzima bukhulu nanku lo hlelo lwesiphala senkosi alukafinyeleli kibo.
Sivise jodo nje kuphela, ijodo kalikho. Okokuthi indlala esilayo lonyaka asikwazi ukuthi uNkulunkulu nxa engasangenelanga kuzoba njani.
Umnumzana Mlele Sibanda wesiqintini seMenda kusigaba sinye ukhala ngoxhaso lokugejelwa izibholane ukuze beziphathise.
So siyacela inhlanganiso ezingabe zisincedisa, siyacela sibili kuMenda Village ungathi ziyabuya zisincedise ekudleni, zisincedise lezifuyeni.
Umakhelwane walaba yena esemantshololozane unkosikazi Pauline Sibanda onguvillage health worker yena ukhala ngokwehla kwesisindo sabantwana abaleminyaka emihlanu kusiya phansi ngokuswela ukudla okwakhayo kanye lokwanda kwemikhuhlane ebangelwa ukuswela okuya ethunjini.
Sesikhangele ukuthi ngahulumende ukukhulumisana lamadona kube khona ukuphathiswa ebantwini esigabeni ukuthi bathole ukudla, kube khona ukuthi bathole ukudla ngoba na akukho okunye.
Indlala lonyaka ngokutsho kwabezomkhathi bakuleli ibangelwe isikhudumezi okuthiwa yi-El Nino ehlasele elizweni lonke lakwamanye amazwe kwehlisa kakhulu isivuno. Emaphandleni kanye lasemapulazini amabele atsha engakakhahleli kanye lezinye izilimo zehluleka ukukhula ngokusweleka kwezulu kanye lokutshisa kwelanga osekuchiye inani labantu elizweni abafika izigidi phose ezilitshumi 9 million zibhekane lendlala emangalisayo. Lokhu kuthiwa inhlanganiso yomanyano wamazwe e-United Nations. Ngimele iStudio 7 ngisenkayi nginguNokuthaba Dlamini.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe ngosithandekile Mhlanga weStudio 7.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sizwa imbono ehlukeneyo lapho sihlaziya uhlelo lukahulumende olokubhalisa labo abaqeqesha emakolishini ukuthi babe kuluhlu lwabangathola umsebenzi kungatshazi kahulumende. Amakhulu lamakhulu abantu phakathi kwabo kulabesifazana, abanye bebhabhule abantwana, abanye bebaqhuba, babhalisile kobulawayo ngolwesithathu langolwesine, njalo uhulumende uthi uhlelo lolu uzaludlulisela eMathebeleland South and North solwaqhutshwa eHarare. Umqalisiziba ngunkosikazi Permanent Ngoma owebulawayo Progressive Residents Association.
Mina uhlelo lolu siyalwamukela njengabahlali bakobulawayo ngoba sibona ngani kuzasinika amathuba okuthi ulutsha lwakobulawayo luthole i-opportunity yokubana bethole umsebenzi. Ngakuyukuthi i-government izaqhubeka njengokuthembisa kwabo ukuthi bazanika abantu imisebenzi. Noma okwakhathesi kuba yi-challenge ukuthi abantu abasha behambe besiyadinga imisebenzi eHarare ngoba ama-head office wonke atholakala eHarare. Na uhulumende sekuyile down ebantwini kubalula ukuthi be-register nabo besubmit amabizo abo nama-applications abo. Khanyelele ukuthi bethokube lama-responses and sibone abantu abasha bengena ema-ofisini abazabe besebenza bekhona lapha kobulawayo. I think this could remain with the challenge, but they should also consider the youth that do not have the same privilege of going to school. I feel there is need to promote industry and production at local level, but just coming up with the database does not guarantee that young people will have access to those jobs.
Unkosazana Kethiwe Bebe webandla leMthwakazi Republic Party ongumanjinela usipha owakhe umbono.
Msakazi labalaleli, bekuzaba kuhle uma uhulumeni eqinisile kuyikuthi into azayenza mpela eyi-addressa ngeqiniso, bekuzaba yinto enhle njalo esizayo kakhulu. Okubuhlungu yikuthi uzosukumisa ithemba labantu but udlule nje njengazo zonke izinto. Why ngisitsho njalo? Ngoba ukuze kube le nguquko abantu bethole imisebenzi, abantu beqhatshwe, akudingi ukuthi be-register. Kudinga i-political will to resuscitate the economy ukuze ama-industry avulwe, ama-factory esebenze, imisebenzi ibe khona. Imavele elizweni kunomali, i-economy isebenza, abantu bayaqhatshwa. Maningi amazwe angahambiyo esithi buyanini siliregister abantu but bayasebenza. But why ngingana ngiyithembi lento yokuthi ebantwini wozani siliregister already? Ama-institutions ngizokhuluma mhlawumbe nge-NAFSI or i-School of Mines ine-database iyazi ukuthi ngomnyaka onje ku-graduate abantu for these disciplines. I-Public Service Commission layo iyazi futhi ukuthi from enasti ngalo umnyaka sichathe abangaka for this and that department ministry imsebenzi ethize. So leyo asonto engathi uhulumende uthathe ijumo yethi uyabiza abantu ethi wozani ngapha ngili register. Abantu abasebenzi not because they are unregistered, abantu abasebenzi because akula industry and the economy is dead. So uhulumende kumele a-addresse lokhu kuzozenza ukubuya down ebantwini nxa kuvele ine normal country yonke into isebenza abantu bayakhatshwa. La iproblem esilayo kumele kube le political will to change izinto before we can have a stable economy that can actually allow ukuthi abantu bekhatshwe ngendlela nje enormali. Okwesibili ngithi uhulumende akashiyane lokuba ethendisa izinto ayenza azaziyo nje mhlophe ukuthi angeke azifeze. Ya, ngiyabonga.
Kodwa uhulumende uthi kulabantu asebaqhatshwayo ngalolu hlelo eHarare lapho olwasungulwa khona.
Sibonge unkosikazi Permanent Ngoma owebulawayo Progressive Residents Association okhethiwe Bebe webandla lemthwakazi Republic Party ongumanjinela. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Yabo akukhulu Sithandekile Mhlanga othi ngingivulele inkundla okwamanje untukamela inkomo
langa laphuma lendaba langa laphuma lendaba lashona lendaba langa laphuma lendaba langa laphuma lendaba lashona lendaba langa laphuma lendaba.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje sixoxa ngesehlakalo esichiye uZulu weShurugwi ekhuza umhlola lapho okubotshwe khona owesilisa esetheswa icala lokuthengisela abantu inyama yempisi esithi ngenkomo. Kambe lapho othenga khona isitshebo mlaleli kungaba sebhutsha eyaziwayo kumbe emkotweni uleqiniso na lokuthi ngeyani leyo nyama? Ukuhlaziya lolu daba sixoxa losomabhizimusi wakobulawayo olebhutsha lendawo yokunathela kochigumira eluveve umnumzana Joseph Dzova. Ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana. Yini elithengisa inyama baba Dzova? Ulubona njani udaba lo mlisa weShirugwilo?
Kwakuqala nje sengikuthengise lapho kubulawayo kunama 5 abattoir eziyaziwayo lapho kuhlinzwa khona inkomo. Asengikumbokodo uGrills uMPWT lo yedendu labanye nje bakhona ebathi yilawa lawa yiwamanya most I think the big four ngizikhona kobulawayo. Iwama abattoir sengiwasebenzisa yona lawa nabashiya ukuthi inyama and bayalandela umthetho ongasikafana ngale bashiya bekuthengisele bekuhele beku-offi transport beziyefunebhutha yakho bekunika ama-invoice konke bakwenze khona konke nje that's the surface ukuthinga bengakhuma ukuthi yesiyisebenzisayo naleyo.
Ungathi kulula yini ukwehlukanisa inyama ubone mpela ukuthi hayi le ngenkomo inyama edliwayo le ngenye inyamazana nje esingayaziyo engadliwayo?
Yakulula sibili ngawona inyama ngahamba kuma-abattoirs lawa alandela umthetho sibili kulula ukuthi uyibone le ukuthi ayisiyona le ngoba iyabi-grading inyama yangkhona ile-rola ma konke kuthiyanye ukuthi sibili le ivele ku-abattoir. Okunye futhi ukuthi ama-abattoirs lawa I don't think they can risk it with their license bethengisa inyama ezama-short cut. So izokuthengisa abantu ukuthi kabayize wona lawama-reputable abattoirs alandele umthetho.
Kobulawayo sesike sezwa ikakhulu eCountry Park kuthiwa abakhona abagangayo ababulala amadonki bethengisela abantu inyama besithi ngenkomo. Kumi njani kulezi nsuku?
lesapho kubona inyisitini sikile ukuthi yikho umnyane idongela ibona kale khathi phansi lihlizwe kodwa amna zayahlangana lapho mina ngiyabuthi kwethu ukuba indaba nje ukuthi andale ke indaba zokubhana kodwa ngikhona ukuthi kuyenzakala kodwa kukhona sikile endaweni ezithize kodwa sometimes uyabona ukuthi the way bathwa ngayo inyama yangikhona kulokuthi kusona ukhona khona lokho ubona le quality yangikhona ukuthi lapha hayi lento yenzakala ngakho leka mandela ama health society
kukhona yini lapho sohlangane khona lesika sabantu besidla inyama okuthiwa vele kayidliwe eZimbabwe.
Akukhulumisa mina zakhe ngihlangane lapho nje. Lokho kuyinyamazana kodwa kunye kunye uyakubona lapho ukuthi iquality yenyama yangkhona uyabona yini compromise yena le yamatha amagesti ake khambe. Inyama ingahlala ngeke emagestini sayisile kubonakala. Ajabule kunyamazana zakhe ngihlangane lapho. Ngiyaphokuza nje.
Emalangeni bekugcwala mpela kubhizimusi lakho lapho kochigumira abantu besidla benatha kulezi nsuku ungathi injani ibhizimusi
futhi omkhulu ukuthi liqinise sibili abantu babefuna ukuqedisa lapho baqedisa khona kodwa i-buying power yabantu is very weak yabantu esidlina kuhlaleki siyakungena amagesi sosisepho ukuthi amana ngifike khona ngabe ngingathenga kuyinyama kwami okuncane kelijima kwami lani ngichozechoze isikhathi sesa nabanye bathi akumanga kuhle sibili kwi-industry sibiye leyo ayimanga kuhle sibili la general economy yangikhona nje not performing very well into ngayitsho nje nokuthi i-port limited kumabhuthari namavotokto I think i-business yonke ayikabi kuhle
kungaphi lapho ngafisa ukuthi kulungiswe khona ukuze umnotho uvuke
especially indaba yemayinesilimaza ileyana ike yahluphakana eyamafarmers banje lama 15% bathi lokuyana ingasona 30% sokuthi ukuthi ithenga onyama udure kakhulu yikho khona sokubona ukuthi lama incident wona lawa abantu sebeyajamulela emakhaya khona ngale bezama ukubalekela yena le indaba yokuthi bangahamba kuma-apostles lawa bazalandela umthetho so abantu sebecela sebeseyazibulalela kodwa ngale bezama ukubalekela khonokho so sisene ncibe ngakhuluma fike kwele ne-50% bebona ukuthi bengayenza nje bengayehlisa nje beyikhipha
hhayi siyabonga mnumzana bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Belilalele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silomnumzana Joseph Dzova umnini bhizimusi wendawo yokunathela ochigumira eluveve asidibaneni uhlelo lunye ngeviki ezayo yimi untungamili nkomo
Malenda,
Aushele Baba,
Amala Pumalenda, Ashona Lenda.
Siyawa kulu ntunga melinkomo ungatina lakusasa. Siyasikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Abanye abakubandla lamademocrats eMelika sebezama ukuba kususwe umongameli Joe Biden. Kufakwe olamadlabuzane ozabhekana lowaye ngumongameli umnumzana Donald Trump kukhetho ozaqhutshwa lonyaka. Lokhu kulandela ukwehluleka kukaBiden kunxoxompikiswano eqhutshwe kwele Melika ngolwesine. Inhlanganiso yomhlaba wonke jikelele e-United Nations ithi abahlala eGaza baphila nzima ngenxa yempi ephakathi kwele Israel leHamas. Ithi iningi labo lihlala endaweni ezabhonjwayo kumbe emigoqweni. Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi kaMskande umkhando osikhandayo yena osanda kwethula idlalade elitsha.
Sizwe esimnyama ngiyabingelela njengamanje obingelelayo umkhando ozikhandayo ozalwa eTsholoshu endaweni yakongqobo ngokuzama impilo ngiseGoli ngihlala eCosmos City senginama album awu 5 ngikhala ukucula ngo 2021.
Thanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngiyatholakala ku WhatsApp ku 0623745636. Ngiyiphinda 0623745636.
Ubachiyela waphamazwi abalandeli.
Amazwi engiwashiyela abalandeli okanye abalaleli ngibona ukuthi sicelisa nje i-support isizwe sakithi ngoba asilutho ngaphandle kwenu. Sithembele kini, so esikucelayo ukuyibona ukuthi nisinikeze i-support. Siyazicelela kakhulu nasemcimbini nje manisimema, mhlawumbe umuntu ufuna ukushada siyeza lapho esisuka simenywe khona umuntu uma engabe eshada. Okanye mayine birthday nje usimeme, siyabuya siyiqembu likamkhanto zikhandayo.
Dalali vafana lengoma siya sadlala KZN bajabula bani bathi dalali vafana lengoma siya sayishaya bamthakazi bafana bajabula bantu we mkhando ekhandayo inkinga bayajabula bantu ma bathi alala.
Sesikhangele ezemidlalo emdlalweni yeCastle Lakers Premier Soccer League namhlanje. Yata 2 Highlanders 0, Bulawayo Chiefs 0, Manica Diamonds 0, Simba Bora 1, ZPC Caribas 0, Ngezi Platinum 3, Capes United 2. Olivalisa namhlanje ke ngumthembo sithembayo uGibbs Dube. Yeah, lingakho kwa kondosilalela kwa Studio 7
siku zonke
silapa silani namhlanje ke lingakhohlwa ngumhla ka 29 Nhlangula 2024 ngimalanga cha iphutha kancane ye umthebo sithaba lo lilale
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupa inhau muririmi rweshona
lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.